Engapheni ngithobileyo ithi kimi mina I lead the international executive committee to ama members MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama youth kudenja kanye nani. So ngingathe ngithobileyo njalo ithi and then yona ukuthi kithi kuzoba ne-report ezovela kwi-secretary for security. Esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngaphi ukuthi ukuthi izabe si-explain further.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina i-expect ukuthi nxa ever maybe kule ma-grievances kumbe kule nto engiyenzileyo ikhona i-disciplinary committee ofuthi iyarihota ngisho nenikanjwa. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngaluphi hlobo ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni nga-attend i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi hayi machawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo kunethe laku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo engizibiza khona lakhona futhi ngibavuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngithuma ngisale sekuyini i-topic mina ngibe sengithela incwadi enjengaleyo akuyokho izimo yodwa owangiphendula ngaselo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda ngibona ngani ngize engeja yena uChairman babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyajidisa ngidisiyise ngendlela eyiyo hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kathi sekunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshele yonke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi, kungakho liqiniso?
Angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angidisise kodwa into ekhona ukuthi ikuyabe kuyinzondo phela leyo kuyabe sekumele ukuthi mina kusho ukuthi ngehlise ngenzondo. Hhayi phela mina ngivona ngiwumkhokheli wasemathekelelendi yonke into eyenzakala emathekelelendi nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi ngilela abantu bakithi ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda ngiyasekuphethenabi nxa sekunjalo ngoba ayithini ngedwa osebandleni oncedisileyo laphana ukhona u-national chairman la wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye kuma-interview.